Umongameli Emerson Mnangagwa wethekelele eChimanimani namuhla lapho okube nomonakalo omkhulu kakhulu kulandela ukuna kwezulu lesiphepho elecyclone Idai esigabeni seManicaland elibulele abantu abafika phose ikhulu, kukanti abedlula amakhulu amabili abazakali ukuthi bangaphi. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa obekhatshwe umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga obehambe phambi kwakhe lezinye iziphathamandla zikahulumende.
So I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure briefed has been destroyed, so we can assess and determine what government can do.
Ngizobona imuli ezisesizini kanye lempahla ezivileyo ukwenzela ukuthi uhulumende asize. Ngiyathokoza ukuthi izigaba zonke zelizwe lamanye amazwe bayancedisa kulolu hlupho. Izolo bexoxa lomongameli John Mokufuli weTanzania, yena othi uletha uncedo ngendizimatshina lapho engangiye khona e-United Arab Emirates. Labo bazasincedisa. Amazwe abalisa eleBotswana, Angola leNamibia lawo azaletha usizo.
We also are going to receive lots of materials and support from the UAE where I had visited.
Umphathintambo kahulumende umnumzana July Moyo obehlolisisa umumo eManicaland izolo utshele umhlangano wabaphathintambo bakahulumende wekhabinethi namuhla ngohambo lwakhe kanye lemizamo eyenziwa nguhulumende ukuthi avule imigwaqo afinyelele abantu abadinga usizo. Uthi kulabanye abaphathisa abantu ngokubakhulumisa ngokwenzakeleyo i-counseling. Amapholisa athi abantu abangamachumi amane lantathu 43 ababhubhileyo bangcwatshiwe izolo lanamuhla iningi emathuneni engangu eChimanimani. Abangcwatshiweyo bagoqela abantwana ababili ababhubhele isikolo seCharles Lwanga abashushwe eChipinge neMarondera. Abanye babo abahlengiweyo bahlangene lemuli zabo namuhla. Kusenjalo unkosikazi Loveness Makaure weMakoni South njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC kulindawo uthi lanxa kungafanga abantu esigabeni sakhe kube lomonakalo omkhulu kuward 7.
Ngibone izindlu ama-bedrooms awile. Komnye ubaba othiwa ngwako Smoke, omunye othiwa ngwako Magoto Sylvester, omunye othiwa ngwako Chindowa, omunye othiwa ngwako Mthuthwa. Izindlu ziwile ama-bedrooms lamakhitshi angikhona. Kuzobuya amala kuvele ama-toilets. Kuphinde kubuye futhi amabhani lawo awile akunalutho. Abantwana bayahamba esikolo, ama-bridge a-right kawanga. Li-bridge elilodwa kuphela ele-Rukweza Primary, ileliwileyo kuphela elilodwa.
Unkosikazi Makaure uthi abantu abadelekelwe izindlu sebehlezi lezihlobo njalo akulasizo asebelutholile kuhulumende, kukanti usolela ukuthi bayaluswela ngoba kuyisigaba lapho ibandla le-MDC elinqoba khona.
Akula futhi endaweni yethu yona le kwaziwa kuyikuthi i-MDC yodwa, so akula. So bayakhangela ukuthi izindlu eziwileyo lezi ngabantu baphi, basapothani, basapothi i-MDC kumbe izanu. So iningi zangikhona ezamazandazo zikhona ezinye eziwileyo, kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibaphi.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethule umbiko namhla echasisa ngohambo lwakhe eManicaland izolo lapho afinyelele indawo ezibalisa iMandlavome, iWengezi, iNyanyathi, iThanganda, isikolo seDevuli, iBholoho leBishna. Kodwa uthi wehlulekile ukufika eNediwa, eNkangu, eKopa, eSkyline lezinye indawo zeChipinge ngoba kungahambeki. Uthi bahlanganele abadinga usizo olutshiyeneyo njengokwelatshwa, ukwakhelwa izindlu, ukudla lokunye, njalo bazabadingela usizo. Isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, uyagcizelela.
Ye, ukwethekelela kukaPresident Chamisa eManicaland, eChimanimani naseNyanga kuzasiza uZulu wakulezi ndawo ngendaba yokuthi kuletha kumbe ngathi kufaka ukukhanya edubeni olukhona ngale, nokuthi njalo uhambe wabona lezi ndawo ezininganyana ezingani ziphatheke kakhulu ngodaba le-cyclone lolo. Ngakho uzathi ungayikhulumisana nabanye abasizayo la inqaya kulezi zinto azithumela uzabe kwazi ukuthi uqondisa usizo olule ngikuziphi izindawo. Nakhona ukuthi usechilo kumasebenzile ukuthi nakuphansi lonke ukuthi kufanele kusetshenziwe kuziphi indawo. Ngibonakani kuzasiza kakhulu vele kuzihlala yenza ukuthi lapho uhamba khona umuntu oqakathekileyo njengo-president kugcine kube labantu abaningabaziyo ukuthi kufunakala sizoba. Siyabona kahle sithi sekule mali efika abo £20,000 esitholake livela kumazimbabwe aku-diaspora engasetshenziswa ukuthi ihanjise kulezi ndawo.
Ezinye indawo lapho okudilike khona izindlu lanxa kungabanga lo monakalo omkhulu kusetshivethi north ward 24 njalo izulu libikwa lilokhu lisina ebikita lezinye indawo